batesika kuyilela phana babuya bafika bafaka into zabo bengalandi zokuhlala lokuya ngaphandle kade behambela khonapho egcekeni ebantwini okuyindlela eluhlazo kakhulu. So okukhona ukuthi thina izakhamuzi sisukumile sabakhuza ukuthi hayi sukanini lapha elokizeni endaweni le ngabe senza into ezinje. So njalo nabantwa bethu abasebenzi khonapho mina ndiyabuya livela khona leharare libuye lifike lizosebenza abantwana bengasebenzi asisemasela khonaphoaesilawo maningi kakhulu aziwa yikhonokho ukuthi abakhathi abantwana bakhonapha ekubulawayo.
Ubufakazi libuthole ngaphi bokuthi basuka eHarare lokuthi abasibo besigabeni?
Lokhu sikubone ngokuthi babuye ngemota, babuya bafika babathiya egcekeni lapha kade besebenzela na bageda lapho abafana labana bathe sokuntambama basebe suyela lapho abazahlala khona basebe chaza ukuthi bona bangobani ukuthi bavela ngaphi nokuthi sibadingele indawo yokuhlala. Abanye abantu basebe bancedisa babadingele indawo yokuhlala bahamba babadingela indlu lapho abahlala khona bahlala ndawonye khonapho bechazile ukuthi bona bavela eHarare bonke. Umsebenzi wabo kade bewenza laphana kade becenta ucenta sibe ukukhiphutyani bevele bemelele ukuthi kuzoyakhiwa kuyakhiwa iklinikhi. Umsebenzi lo kungayenziwa loba ngubani kodwa lapha kudingakala ukuthi umuntu ezocenta utyani asuka gade ibhasi esuka khonale afuke azofika khona lapho eduzane ukula abantwana abatshona bethova amakhaya khonapho kade kula bantu abaningi kade bethinga bonapho izakhamuzi zona bezezinye.
Libaqondile lakhuluma labo lokhu bekhona besebenza?
Baqondile sakhuluma labo sathi thina kabame bayibize lo omkhulu wabo ukuthi abuyazesela ukuthi kathi abantu laba babuye njani lapho. Bona basebesima ngaleso khathi basebefonela ukhansela ujuru ujuru wasesiyabuya lamapholisa bangithola mina lokho emkhezi naphana basokuthiwa abantu basike buyasithanda nje bakhanya bebona kade bengabantu besibafuna ukuzonithatha so abantu bakhanya bevikela bayala labantu hayi lo kade khuluma iqiniso lokuthi nako ukuthi thina singasebenzi basimele abadala bekhulumele nabadala ibe-experience bona ngokwabo yena ubatshele wathi kababuyele so asikwazi ukuthi isizave kuzahamba njani. Ngukhansela uPidwen yena bekhanya evumelana labo ukuthi izakhamuzi zirong ukuthi zibathise ngoba labo babuyile bazodinga impilo yabo so yena ukuthi abakhiphe kabuyeni kumele ukuthi basebenzi yena uzathi i-next trip uzabona ukuthi zayenza njani ukuthi yena ngiyokhathayo yena odinga abantu bekuukuthi bokusebenza phambi kokuqala sizama ukuthi sithalele kabantwana kule inye contract enye layo okuthiwa yimasimba iduzane kwe-dumpside engozi ngale so layo ngeyinye futhi ehluphayo ngoba lakho futhi bathatha abantu bakhonale sathi sifika khona siyavuza ukuthi awomadoda sizodingela abantu babethu umsebenzi udade wakhona wathi wakhuluma wathi andinzi angangizwa ukuthi